singakususi from a tribal point, asikususeni from ibale devolution. Devolution ikwehlukanisa izindawo ngezigaba njalo kukhangelwe abantu abasuka kulezo zigaba. Insika ke yalokho kumele kukhangelwe ukuthi nxa kuyukuthi useKhezi, eKhezi kulamaNdebele lamaKhalanga labalutshwana nje abangathi ngabeSuthu. So yibo abantu bendawo leyana. Ngikunika umzekeliso lo, ngiphinde mhlawumbe ngithi nxa singakhangele eZakha eMasvingo kulamaKaranga. Indawo yamaKaranga akuhlonitshwe khonoko, kasikoqala ukuthi kuthiwe kube ne-devolution. Angitsho sengiphenduka ke embuzweni oqondane lakoBulawayo. So kusenyanyisa okwenzakala koBulawayo ngoba uChamisa uthi akwenziwe i-devolution and bona yiyo eyinye imicijo ekhona okwenza bahlangana baba yi-alliance. Ngikuthathela from iside kaWalkman Ncube owayevele lokhu ephusha kakhulu i-devolution. Bahlangene kwenza i-alliance bethatha ukuthi right wena ule strength salokhu nalokhu nalokhu. Kodwa sesenyanyisa khathesi ukuthi iBulawayo isikhanya isigcwele abantu besishoneni, akusikho ukuthi siyabazonda but kuma-positions lapha akufundi ukuthi abantu ngendawo ngendawo kuhlonitshwe. Njalo sokuthiya futhi kule mbuzo yokuthi uChamiseze eWhite City wathi this is the place for abantu basemathibilen. Imathibilen ile mhlobo amaNdebele, abeSuthu, amaKhalanga, amaTonga, amaNandiya, amaNyasaranda, ngitho ngizabala mhlawumbe nxa ngikhohliwe kodwa kuyazisiseke ngutshoyo. Yibo abantu esikhangelele ukuthi nxa kukhangele i-devolution iBulawayo is their center, iBulawayo yisigodlo sabo. Yibo okumele baqhutshwe phambili ngoba ungananzelisisa kuhle sesihlaziya indaba le yepolitiki. UThokozani Khuphe waphuma esithi uxotshele ubuNdebele bakhe bokuthwala ngibi-dividend. Ekugcineni lokhu kuza kwenza ukuthi uChamisa angawini ngoba uThokozani Khuphe lamanye amabandla baza kusebenzisa bathi angitsho beyabona iphathi le eqhutshwa nguChamisa ufaka amashona endaweni engayisiyo. Ekugcineni kuzalizisa iphathi. Njalo ekugcineni i-problem ilapha. Umuntu ongasiwendawo leyo uzakunikeza mhlawumbe sithi njengomuntu osebenza ku-NGO lese uyesebenza ngapho, ngiyesebenza e-Mount Darwin. Umuntu nxa esebenza e-Mount Darwin kuthiwa he is not community oriented, he is not working ngenhliziyo ejonge i-community leyo, usebenza ejonge isikhwama sakhe. Thus umuntu lwana he is cash oriented. Why? Kungoba nxa kushaya uLwesihlanu emini uyangena emoteni uyahamba. Yikho kuzwisa abantu ubuhlungu ukuthi umuntu lo uze koBulawayo wangena ngento yabo leyo kuthiwa yi-consensus ngoba uze le mali wathenga abantu ukuthi yena angene laphana. Kodwa inhloso lenhlungu lezikhalazo zabantu bendawo leyo zabe engazirepresenti. Yikho ke i-devolution ngokuyizwisisa kwami ilwisa ukuthi umuntu osuka kuleyo ndawo akabe lezingwakho lapho arepresenta indawo yona leyo, hayi umuntu wokuza nje. Njalo ke ngaleyo ndlela mbone ngani kuza kwenyanyisa abantu ncamzwana besiyavota, okuzagcina kudale ukuthi uChamisa abe yisihlahla esibe sihloti kodwa singelampande. Ngoba ngeze ube yihloti kumbe ingqungulu ihlale phezu kwesihlahla kungelampande, esihlahla izakuwa.
Njengoba kuvotwa, ngubani obavotelayo labo abolimi lesishoneni? Ngoba kukhanya babe bezuzile amavoti amaningi lalawana wekansela kuyinomunye okuthiwa nguTinashe Kambarami. Amavoti akhaya maningi kakhulu kulakamiya, ngobani bona labana bavota?
Udubo lukhona is because i-political corruption. Kuyahanjwa kuyethathwa abantu ababe behlala engozibayini, kuyethathwa abantu ababe behlala ngaphi endaweni ezingayisizo, ezingayisizo lapho okuvotelwa khona, right? So bese bebarejistisa ku-BVR system, angitsho athole islip sezethu athi engxenye mhlawumbe kuthiwe iward yakhe ibiza ukuthi ngowemahajula, right? Abuye avote khona phana, evotela yena lwana umuntu okuthiwa nguTinashe yena lo. Eqeda lapho sebuyele zeki ayetshintsha abuyele endaweni yakhe eqondileyo, umcujo wokuqala lowo ngutshoyo. Yikuganga-ke lokhu, political corruption. Kwesibili, kunama-students abesemakholeji lapha ayahamba ayorejistiswa ebhadalwe izimali njengokuthi abasepoli, njengokuthi abasenast, angitsho bayerejista ukuthi bona bahlale emahajula. Bona bevele bengahlale emahajula ngokuthi bona bakuzilaso basupporta iMDC bese bevotela umuntu lwani kade baphindele emuva baye correctisa njengoba iVEC ike iyabi correctisa izinto lezi angitsho right ukunanzelele ngoba iVEC ivala kusasa ngifoma ukuzwa kwami so bayakwazi ukuthi babe sebecorrectile izinto zonke zonezi noma kuyabe kunjani kungubani but-ke right point yesithathu eyinye eyesithathu kulabantu abavotela umuntu ngokuthi bona kabala msebenzi because there is high unemployment in Zimbabwe uyahanje wayinikwa imali ukuthi yana nkokuyi-$2 uzamvotela usethengela utshwala usethengelwa kuyipleti kwesitshwala sesiyavotela umuntu lwayo but-ke mtakamama iqiniso lizavela nxa sokungama-national election ikhona uzabona ukuthi amanumba la okuthi umuntu uyile nge-400 kayisiwo azareflektha ilanga lama-national election azabe emalutshwana zani leli nani esilibona liphuma